izakhamizi lezi zithi sekulalwa lamagabha la emakamelweni njalo kuhlonywe nangezavutha lamahloka funa kube lokuhlaselwa zenyamazana lezi ezibayeni phakathi kwamabili. Omunye wabethekelelwe ngumsakazo lo umnumzana Francis Mathe ongusabhuku womango weJabulani esigabeni seWange uthi sowasusa isibaya sakhe senkomo esasingaphandle kwentuba wasesondeza duze lekamelo lakhe. Lokhu kuyimizamo yokuhlenga umhlambana wenkomo waselela ukulandela ukudliwa kwezinye. Uchasise ngesinye sezahlakalo esenzeke kunyangana ezisanda kwedlula.
Ngizwa umsindo wesibayeni khangale ngamangala ukuthi kanti lamabhere okukhala kwenkomo kumabhere lokangathi angathi inkomo lezi zethukile. Ngathi angavuka.
Ekuvukeni kwakhe uMathe uthi walumathisa umlilo esibayeni lazo zabaleka kodwa zasuka zalothisa kwamakhelwane wakhe.
Bona zangabezwe ukuthi kulezilwane. Babona ekuseni kuphele imbuzi eziphilile, thayi imbuzi ezingu-7.
Umnumzana Given Moyo ongukhansila eWange Rural District Council uthi isehlakalo lesi siyimvama ezakhamizini eziningi. Uthi laye sowavala isibaya ngenyamazana lezi.
Izibaya lezi sezathathwa zafakwa emakhaya. Nanku umquba, nansi indlu. Umquba lowo uyanuka, unuka phakathi, unukela umuntu osendle. Izinja zalapha la sezikwazi ukuthi ungavele ungene isilwane. Ziyabaleka lazo mbeza sezicathe ngapha.
Umoyo uthi okulusizi kulokhu yikuba laba abasuka badlelwe izifuyo kabahlawulwa nguhulumende.
Ngabe izinyamazana zethu, ngoba sithi lathi zinguhulumende. Ngabe inyamazana lezi zosizo kithi. Kodwa azilasizo.
Isiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle eZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kuhlangothi lwezobudlelwane lamanye amazwe olwe-International Conservation Affairs. Unkosikazi Patience Gandiwa uthi uhlupho lwezakhamizi lezi luyimvama kundawana zonke. Uthi njalo inyoka, indwangu, indlovu kanye lenyathi zithwalise nzima izakhamizi. Ngakho ukuthi sebenemkhankaso yokuvikela izehlakalo lezi.
The issue of addressing a human or life conflict.
Ukufuthelana lokhu kuqhubekela phambili. Sesibone izakhamizi zihlupheka ngoba omasipala babo abalandela zokubasiza njalo lenhlelo zekempaka zisebenzini endlini. Yikho sesibuye lomthetho omutsha ozasetshenziswa ukuze izakhamizi zivikeleke.
Kuviki eliphelileyo abezimparks babike ukuba sekuza kuba lomthetho omutsha ozakhangelisisa ngezemvelo. Phakathi kwawo lomthetho uzavikela abasuka belinyazwe kumbe bebulawe zinyamazana lokuthi bazaphathwa njani. Lomthetho uzajezisa njalo abazingela ngobusela kanye lokuphathisa abadlelwe izifuyo zinyamazana zeganga. Kodwa izakhamizi zikhonona ngokuba lomthetho kawukubeki sobala ukuba kuzathiwani ngabadlelwa phambilini kwawo ungakethulwa kanye labafelwayo. Phakathi komnyaka ka-2022 lo-2023 inyamazana zendle zabulala abantu abali-118. Ngimele iStudio 7 ngiseWange nginguNokuthaba Dlamini.